abusiziyo lokho ukubhotabhota kwakhe nje kuzidlalisele isikhathi ngendlela engento ayaziyo ukubana umkhono mkawumanga kuhle and yena inkinga uyayazi ukuthi kumele kwenzakalele kumele beletha amapholisa azavusa ama-industry ukuze imali yakithi ibe le value hatsho kwabo lokho kutshona bebhotabhota ingani baba-acti move babamba abantu amehlo ungabona uminister sebhode supermarket sesainothi usephelelwe imicabango lokukwenza into abangayenza yikubana bavele bakhangele nje abantu bekhuluma into eqadeleyo ukuthi la abantu kabavume ukubana sebehlulekile ukwenza ezomkhonomo kabaletha ama-policies azabuild i-confidence kuma-industry azabuild i-confidence kuma-investors konke kungalunga lokho kokuqala yikuletha ama-investors if you bring investors then ama-price ayangeza ke khwele ngoba i-cost of production iyabesisiphansi
ungathi imizamo yonke leyehlula
vele lokho anto uyakwazi ukuthi le mali enileyo abayithathe abazayitshontsha bona bodwa so vele kwehlule nje beseyazidingela imali yabo yokuthi beshayane njengabangane akulani nesizwe sezimbabwe kambe khona sizaphila ngemali zokubolekwa sizazibhadala ngani sesibona i-china ithatha impahla ezihlakuteliwe kwamanye amazwe sizozibhadala ngani njengoba betshontsha kangako
ibandla lakho ngabe lisembusweni belizakwenza ngcono yini
ungathatha ugwalo lwethu esasiluphethe ngokhetho oluthiwa yi-smart document olukhuluma ngokulungisa ubudlelwane labamabhizinisi labani labani thina I can tell ukuthi bayikhiphe ngabo abantu abadube ngabe sesikhatshana ngoba ibandla lethu le-MDC libandla elabantu abathembekileyo libandla elabantu abakhaliphileyo abakwazi abakwenza abantu bayadubeka sibelokhu ngokusila abantu bayadubeka ndekuzisa ubugula na uhulumende lo engasabeka ngentambo phansi aphe uhulumende ongakhethwa ngabantu singafelwa ngabantu lokufela lilizwe ukulibala kwemali lokuswelakala kwesiwo ngitsho lezibhedlela ngoba nxa ungelamali konke kawusekho sokumbili.